Izakhamizi endaweni eziningi zenyakatho lezansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi seziphelelwe zinkomo ngenxa yendlala. Eziningi zazo ziyachuba ukuthi ezinye ziyabanjelwa edakeni emadamu asesitsha lapho zizama ukunatha. Izanusi zomkhathi zithi izulu lizasilela kakhulu eZimbabwe lasemhlubulweni wezansi ye-Afrika lonyaka ngenxa yesomiso esilethwa liyezi le-El Nino. Isakhamuzi seJuchume ePlumtree, umnumzana Tifa Dube, uthi usefele zinkomo eziyisithupha.
Okwalumnyaka kwakunkomo kunzima kakhulu, kunzima sibili kakhulu ukuthi ngibona ingathi iningi lethu kuzasishiya sesiphethe imikhuhlane yezinhliziyo leminye imikhuhlane eminye esingayaziyo ngenxa yokucabanga kakhulu ngokubona inhlekelele oyibona isenzakala idaleka phambi kwakho yokulahlekelwa izifuyo. Izifuyo njengoba sazi ukuthi izifuyo yiyo amabhenki esiwathembileyo kakhulu ensukwini zanamhlanje, kodwa ngenxa ubona kujabalala phambi kwamehlo wakho kungela solution ukuthi ungenzani, kuba into enzima kakhulu. Banxa ubona ulahlekelwa izifuyo ezifika kubo 6 ngesikhathi esisodwa, and njalo nxa uthi usakhangela isimo akula nto etshengisayo ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo noma ukuthi ungatshintsha isimo maduzane, okuthi sasele possibility ukuthi njalo inani selingabuya liqhubeke njalo likhuphuke kulelo selivele selikhona. Isimo sibi kakhulu, amadamu amaningi njalo kubo masenti khona ngale lamanye amadamu asephelile amanzi. Into esiyibona phambi kwamehlo ethu ngoba unkomo abanye sagcina ukuyibona kudala kakhulu iminyaka eminingi edlulayo, over 20 years ago, into esiyibona isenzakala kathesi.
Sesike saxoxa namadamu afana labo Mabhongane lamanye amaningi khona ngapho ePlumtree, Dube, lisithi kasabambi amanzi ngoba siyagqibeleka. Lokhe kunjalo yini kumbe siyalungisiswa?
Udaba lokho lusafana leminyaka edlulileyo ngoba akula tshintsho lukhona. Abantu bayazama abanye kwezinye izigaba ukuthi batshaye izimali ukwenzela ukuthi mhlawumbe bahambe bathole ama-stationery angahamba ayekwenza ukuthi ayegubha amadamu akwazanga ukuthi akhiphe udaka luluyani kwenzela ukuthi amadamu angaphangisi ukuoma. Kodwa-ke isimo asikakatshintshi njola kancane. Mina bengakutsho ukuthi ngibona ingathi bekufanele ukuthi uhulumende akazame ukuthi ama-parliamentarians ethu abazame ukugqugquzela uhulumende ukuthi afake ama-regions ethu kubhajeti, ikakhulukazi indaba zamadamu ukuthi bayenelise ukuthola i-machinery ezaqondana namadamu kuphela, ezayenelisa ukuthi bayewagebha kakutsha la madamu lawa bakhiphe udaka luluyana olosibiza desalination okuza kwenza ukuthi amadamu nxa engaba namanzi ayenelise ukuthi abambe. Uhlupho olukhona njengasedamu lasemabhongane, uhlupho olukhona ukuthi ngale kuyanda kakhulu inyamazana ezifana lendlovu ngoba iWange National Park amanzi asephelile akusela lutho. Ngokuphela kwamanzi eWange National Park sekusenza ukuthi indlovu zibuye zonke zizongena laphana emabhongane. Nxa kuqeda lapho, nxa sekunjalo bese kusithi indlovu nxa zingavele zingene zivoxe udaka zivoxe udaka kakhulu, inkomo nxa ingangena emanzini ingakagcwalisi amanzi esiswini iyabe isaselula umzimba, kodwa-ke ingavele nxa isivele yanatha amanzi khona le phakathi ukuthi iphume idlule udaka lolo seluvoxe izindlovu sokusuka kube nzima kakhulu. So laphana kuyadingakala ukuthi into esake sabaxwayisa ngisho labekhemfayo ukuthi ngabe kuyagejwa itrench njengalokho kwakusenziwa kudala kumakhanezi ukuthi ngesikhathi thize kuyavulelwa amanzi emabhongane laphana amanzi ahambe elandela ikhanele esiya khona le kututu ekhangele khona le ngathi akhangele eWange National Park. Kwakusiza kakhulu ukuthi indlovu zingabuyi zizofika edamu ngoba nxa zibuya zivoxwa ngaleyana indlela leyana esingakutsho nje kathesi ukuthi imabhongane isawe death trap. Inkomo zifa nsuku zonke noma nje kusasele ncosane yamanzi esasekhona, kodwa-ke ubunzima obukhona laphana kunzima kakhulu.
Umnumzana Tifa Dube, isakhamuzi seJuchume ePlumtree, obexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo oweStudio 7. UNtungamile uxoxe njalo lesakhamuzi seCholocho, umnumzana Believe Gawule, laye othi sebephelelwe izifuyo.
Umumo wakhona mubi okungangalisayo. Kunendlala eyabantu yokudla, abantu abanakudla, abantu njalo nkomo ngesikhathi lesi abanamali, imali vele kayikho. Nanxa yempumpuni zikhona kodwa abantu abayenelisi ukuthenga nkomo. Umumo lona lapho esiphila, abantu abaphila khona eSouth Africa ngale, imali azisabuni kuhle. Okutho ukuthi phakathi kwedusi lobantu kube sekusiba nendlala futhi ezifuyo, abantu abaphila ngazo izifuyo ngato ziqabela zithengiseki. Izifuyo zabona ziphila sezithengela ukudla ngabantu abavelelwa ngalamali abangenelisi ukuthenga khona kwabo ukudla. umuntu obona movie yakunkomo ziyachuba and then kuba challenge phakathi komuntu omovie ngayizini ngabe lokhu lidonsa ngithi lingani siphakathi kwenkinga zimile emangalisayo edinga ukuthi aba kuthiwa even nama-NGOs la angalesihawula angenele ancedise ukuthi nabantu batholi ukudla bezifuyo nazo zisinde.
Kwezinye indawo babagawule ikakhulu ePlumtree kubo Gwanda zibi kwasezinamathela edakeni inkomo zisifa lapho zizama ukunatha emadamu ngoba kusela manzi. Isimo elisibonayo lani yini khona ngapha eTsholoshi?
Sila-ke nkomo kangcono abayikhona inkomo kusiba nodaka kathesi amanzi ecitha kathesi. Sila vele kwezinye indawo nkomo amanzi kazange bekhona umnyaka lowo. Kube sebaqala ukukhotheza khona nemuva kobo-January kobo-February. Umnyaka wonke abantu bezekhotheza. Kwezinye indawo kwaba bekuyindoswana nje kwamanzi okuphele emuva khona ningabo-April May kade sekuphelile amasila ngasela lutho. Ziseleyaka vele kube umnyaka omubi kakhulu esigabeni sekusetsholotsho ngoba kade kulokhu yisikhathi okuthi abantu bele kube bekhotshoza nakathesi abantu bele kube bephila ngokungamanzi ezinjini nala okupontshelwa amanzi akhona kwezinye indawo nakwezinye indawo kuyahlupha ayahanjelwa futhi amanzi akhona.
Inhlanganiso eziphathisa abantu ngokudla ngesikhathi esifana lalesi ziyabonakala yini bakhona abathola uncedo?
Okumangalisayo nkulu ukuthi abantu inhlanganiso lezi lonyaka angiziboni zibuya kakhulu ebantwini njengeziyazikwenzi kweminye iminyaka. Angazi imbangela kuyini kungale kuphuli iyananzela eminyakeni ethile inhlanganiso lezi ziyazibuye zihlola nje ukuthi kusetshenzwe njani kutholakale njani kodwa kwazise ezinye zakhona ekuqaleni ngalezi zibona ukuthi isivuno zange sihle sihle zibe khona ezinye inhlanganiso eziza kubona khonokho kodwa kwazi akuzange kube nolutho olwenzakalayo lakathesi kunje nje akula lutho olukhona akula inhlanganiso zenu ezesizikhangeleleyo ezokuthi ezabo-WST zibuye zincedise abantu bathole ukudla kumbe bakhangele ukuthi umuntu wesimo nezifuyeni kwazise futhi kwesinye isikhathi labo nceda nezifuyeni izifuyo istoksid yakuyestoksid esipansi esishiphileyo siletha zinhlanganiso lezi but lonyaka hhayi komasiwabona sazi ukuthi kuyimbangela kungabe kuyini.
Kuyini ongathanda ukukutsho kunhlanganiso eziphathisa abalambayo okhuluma ngazo kanye lakuhulumende?
Esingakutsho nkomoukuthi khonoko kukhangelwa kumele kwenziwe amalungiselelo inhlanganiso lezi ezivonakelayo zikhangela zingasincedisa futhi ukuthi zikhangele phambili abantu bangancedisa njani ezigabeni uhulumende laye ngancedisa njani noba uhulumende laye kumsinda engeke kukwanise ukukuphakamisa kuyaye kudinga ukuthi inhlanganiso zinabo-WFP nezinye zize phambili zizokhangela umumo khona bese zigalisha ukulungiselela ukuthi ngalo mnyaka kusiyakufika kona u-2025 bebekhona indlela zokuthi bazangena njani ezigabeni bancedise bangabuyise kuyonakeli bahle balungiselele ukulungiselela nkomoyi kokuqakathekisa kakhulu bahle balungise umumo wakhona ongakaze kufike ebangeni elibi balwisane lawo umumo nalowo ngesikhathi behamba sihamba siya phambili njengoba nje kuyakhanya ukuthi nalo nyaka kunje nje umkhakhe nalowo uyathengisa nkomo ukuthi akula nto e-right lapho unyaka lo umnyaka lo uzaba yindlala kube yindlala futhi ezifuyo.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.